ke amatshitsho omhlanga aphelile
busho
we busha kafana
mama
mama ngazi akuluma mama
lama
ngizabantu
sabaya
salo tshwaleni amatshitsho omhlanga aphelile
busho
we busha kafana la ngilingane
sana
mama ngazi Hulala
litshitshi
Yeah.